eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 16 kumpandula 2018 ngontungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kanizi abantu bakithi ukuthi bananzelele into yokuhlanzeka, bageze izandla ngesepa kumbe imgida ngathi lakonke okudliwayo, baqakathekise ukuhlanzeka kwabo.
Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wekholera liqhubeka liqonga njalo selifike kumachumi amathathu.
Abanikazi beshopu bavale ishopu bengasazisanga. Ebuvaleni kwabo bathoa i-birthday almost 2 months and bavala bekamba amanga ukuthi bafuna ukurenovate.
Izisebenzi zakoHardonsly kobulawayo zitshengisele namuhla zisola isitolo lesi ngokuvala singazibhatalanga iholo lazo. Kwezemidlalo, iqembu leDynamo lilakho ukugunyulwa kuPremier Soccer League lonyaka, nanku linqotshiwe njalo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wekholera seliqongela fika kumachumi amathathu. Ngokubika kwesiphathamandla sogatsha lwezempilakahle uDokotela Robert Mutsgradima ekhuluma leStudio 7 namuhla, kufe abantu ababili ngempela viki. Umkhuhlane lo uqhamuke eHarare emalokitshini abalisa eleGlenview leLebudiriro kunsukwana ezedluleyo, njalo ususabalele wafika kwezinye izabelo ezigoqela eMidlands, eManicaland, eMaswingo, Mashonaland Central kanye lakobulawayo, lapho okulabantu abahlanu abalaliswe esibhedlela. Sikhuluma nje. Umeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mguni uthi abantu laba bayelatshwa njalo impilo yabo kayikho engozini. Umguni uthi njalo umansipala wakhe sethethe amanyathelo achiyeneyo okwenqabela ukumemetheka kwekholera, agoqela ukutholisa zonke izakhamizi amanzi ngitsho lezaziwavalelwe ngenxa yezikwelete.
Ngathi mina ngolesine sithole umbiko from u-director wethu we-health services department, ubaba uDokotela Edwin Sibanda, ukuthi kutholakale ukuthi kulo mbiko ukuthi kula bantu ababili abavele eHarare, eBenview, neBudiriro, abatholakale bele mkhuhlane lo we-cholera abevele emganwini. So sithe sithole lo mbiko satshela ke abantu be-engineering services ukuthi ngabavula amanzi for umuntu wonke ovalelwa amanzi olesikwerede kumbe onganasikwerede kumbe lapho ngafika khona amanzi kaphontshwe afike khona ngale ukuze sikhuthaze ukuhlanzeka edrobheni lakobulawayo.
Bakusimo bani abantu laba?
Esikwenzileyo ukuthi odokotela bekansili sebe-identify singathi sokubekwe eceleni isibhedlela seTony Grove Hospital ukuthi sibe yiso esikhangelana lemkhuhlane le-cholera. So singathi sikutholile namhlanje umbiko ngokuthi hhayi bonke laba baphephile, abakho engozini okwamanje.
Kuyini ongakukhuthaza ngakho izakhamizi?
Izakhamizi abantu bakithi ukuthi bananzelele into yokuhlanzeka, bageze izandla ngesepa kumbe imgida ngathi lakonke okudliwayo, baqakathekise ukuhlanzeka kwabo lokunabansa izandla nembuthanweni. Imbuthano ngathi nxa kunembuthano abayihlelileyo ike ime kancane.
Udaba lwengcekeza kanye lezitishi zamasuwa ezidabukayo liluphatha njani kobulawayo?
Esisukwenzileyo thina kobulawayo uzakhulu ukuthi besivuta ingcekeza kanye ngeviki ema lokichini ngathi kanye namasabhabha lawo asilisa kobulawayo oba manje sesithe ingcekeza kayibuthwe kavili ngeviki uzakhumbula ukuthi lodubo lokuthi izimoto zethu ziyasilela bese sekwenzile oba manje ukuthi bayibuthwe ingcekeza le kavili ngeviki.
Umnumzana Solomon Mguni ngumeya wedolobho lakobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Izisebenzi zakoHardon Sly ezingamachumi ayisithupha kobulawayo zitshengisele namuhla zisola isitolo lesi ngokuvala singazibhadalanga iholo lazo. Izisebenzi lezi zithi zikweledwa iholo lenyanga phose ezimbili yilinkampani. Zithi njalo okuzicunulayo kakhulu ikuthi iziphathamandla zizama ukuvala isitolo lesingudlo zingaziphumeli egcekeni. Sixoxele omunye wezisebenzi lezi uNkosazana Matani Ncube.
Abanikazi beshopu bavale ishopu bengasazisanga. Ekuvaleni kwabo bathi owa i-birthday almost 2 months. And bavala bekamba amanga ukuthi bafuna ukurenovate. Berenovate benjalo bathi bafuna ukufaka iminyango. So thina, nxa sibona thina, umnyango awudingi ukuthi isitolo sikhitshwe ama-products athengiswayo ahambe warehouse. Just to ukulungisa iminyango. So abafuna sikwenze ukuthi simove ama-products abo wonke asesitolo. Siwahambise warehouse, ahlale khonale. Nxa sibona thina, yikho ukuvala kwakhona.
Omanager bathini?
Sikhulumisane lawo bengabantu okumele bebuye namhlanje ngo-half 2. Bazokhuluma lathi be-explaina ukuthi i-decision aba bayenzileyo bayiyenza bevela ngabi. So bekungabantu okumele bebuye ngo-half 2, ababuyanga. Sithe sibafonela sibuze ukuthi kanti lithe sibuye sihlangane ngo-half 2, why lingabuyanga? Sebesitshela ukuthi bakhohliwe. Okwesikhathi naleso sibafonela bona basabhizi basayenza okunye.
Kalibothwanga?
Yebo, amapholisa abuyile basichasisela ukuthi siyenze i-demonstration singa-applayelanga kubo, akuvunyelwe emthethweni. So basebesinika i-advice yokuthi ngcono sihambe lawo e-police station bamfonele yena uTendai Chibangoza e-explainer ukuthi why engahlangananga lathi lokuthi uzahlangana lathi nini. So sifikile khona ngale e-police station samfonele yena uTendai Chibangoza ka-ansange ifoni ube ithi iringa engayiphenduli. Basase sifonela umna wakhe bajayele ukuthi nxa behamba vele bahamba bengu-2 lo mna wakhe uNyasha Chibangoza. So nguye simfoneleyo ke uNyasha, nguye u-Angela ifoni. Wasesitshela ukuthi currently basasemcimbini. So bazasibona kusasa between 11 and 12. Bazo-address i-nonsense le esiyenzayo.
Kahle kahle ivalelwani lishopu?
Ukuthi company izifike kusitage naleso yokuthi besitshela ukuthi sebe-runner at a loss. It is because of i-management abayifakayo bona. Bafaka abantu abangayaziyo into abayenzayo.
UNkosazana Matani Ncube ngomunye wezisebenzi zakoHardon Sly ezitshengiseleyo namuhla phezu kokuvalwa kwesitolo lesi zingabhadalwanga. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalesi sitolo. Abebandla leMthwakazi Republic Party bacelwe izisebenzi lezi ukuthi bangenele kulolu daba njalo baphathekile ekutshengiseleni kwanamuhla. Sixoxele sinye seziphathamandla zalelibandla umnumzana Malwande Nyathi.
Thina njengemthwakazi Republic Party ayisijabulisi indlela leyi inkampani leyi ephatha ngayo izisebenzi lezi. Ngenxa yokuthi baba inhlupheko yalaba abantu sasa bengasasebenzi kuyengezelela inhlupheko yabantwana bakithi kobulawayo. Nginanzelele khonaphana ukuthi yebo izisebenzi ezikhona abanye yebo ngabantwana abakhulumisa iShona, abanye bakhulumisa iNdebele, kodwa bonke ngabantwana abalapha kobulawayo. Ukuhlupheka kwabo kusilethela udubo kithi lapha kobulawayo. Sasa bevuka bengasebenzi, so mele sibe baningi abantu abangasebenziyo kobulawayo. Abantu bethatha imali bezihambisa khona le Harare, kwazi bani mhlawumbe kuyovulwa khona le amanye amashopu eHarare ngapha kuthethwa imali abantwana balapha besele bengasebenzanga. Asijabuli, asiphathekanga kahle, sithi siza kulwa silwise sivimbe ngazo zonke indlela ukuthi into ezidlala singayenzaki. Khona vele khona ukuthi kuyavalwa inkampani akusiphathi kuhle njengomthwakazi.
Ngaphandle kokungenela kwenu lixokozela nje njengemthwakazi litshengisela lezi sebenzi lezi kukhona yini mhlawumbe likwenzayo okufana lokusa lolu daba emthethwandaba?
Ngokwendaba zokuyisa emthethwandaba, uzananzelela ukuthi khona kulama workers union. Thina sizazama ngazo zonke indlela ukufosa lawo ma workers union ukuthi kahamba emela abantu bangabi busy begijimisa indaba zabo ezayipolitiki, ngoba amanye amaningi kathesi amele wona lawa amabandla esikhala ngawo thina awaseHarare asekhohliwe ama-workers union la ukuthi amele abantu ngendaba zemisebenzi, kodwa babhizi bagijimisa ezepolitiki bayekele futhi lokhu okuyikhomele bakumele balwela abantu bakithi. Kungakho-ke thina sithi hhayi siza kulwa ngokuthi sincedisele abantu bangene ngendlela zonke, ngenxa yokuthi emthethandaba thina asingeke singene njenge-political party, kodwa lapho esingena khona siza kuma baba singene. Siyathembisa lapho ukuthi siza kuma labo abantu bakithi, izakhamizi zakithi koBulawayo, sibambene singumthwakazi sisonke siyakulungisa, sibambene sisonke singuBulawayo siyakulungisa, kungakhathalekile ukuthi uyini, asikhethi mhlobo thina. Yikho ungananzelela laphana baba besinabantwana bonke abasebenza kowadoneslayi kungenandaba lokuthi nguphi umhlobo.
Umnumzana Malwande Nyathi ngowebandla lemthwakazi Republic Party sixoxela ekoBulawayo. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe we Studio 7.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Lamhlanje siseBulawayo sixoxa lo mnumzana Tinashe Kambarami yendo sanda kunqoba kukhetho lokuba ngumseke likameya. Kambarami, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila, ngiyabonga kakhulu.
Ngizasungula lolu hlelo ngisithi congratulations bhuti, amhlophe unqobile kukhetho.
Hayi, ngiyabonga kakhulu. Lami ngibonga kade besekela during process yethu yonke lesi siya kukhetho lama kubameya lo deputy mayor.
Angiyakuzwa ke bhuti. So masixoxe ngeviki edlule sixoxe ngezakhamizi zakoBulawayo lapho sabanikeza ithuba lokuthi bakhulume imibono yabo mayelana ngabantu abanqobe ukukhetho lokuba ngumeya njalo umsekeli kameya. Omunye wabo nguAmbrose Banda, yena ongunobhala jikelele owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Usibanda yenda he explained the situation yangkhona wathi lapho umguni wanqoba abantu bathokoze kakhulu, kodwa yena uAmbrose Sibindi yena uthi lapho kwakhulunywa igama likamsekeli wakhe wena uKambarami abantu bathula zwi. Lokhu kuliqiniso na bhuti? Njalo nxa kuliqiniso, ngombono wakho kuyini okwenza ukuthi abantu bathule zwi?
Indaba yokuqala nje ukuthi abantu bebengakhangeli ukuthi umuntu lo ulawo ilaye capacity ukuthi ebe umkhokheli ukuthi ethathe isikhundla sonesi sokuthi ekhokhele abantu ebe ngumeya kumbe ebe ngudeputy mayor, kodwa bebekhangela kakhulu izibongo. I think ngingaba lama-interviews amaningi khuluma ngakho lokhu ukuthi what are the problems, why abantu bakoBulawayo bengafuni umuntu olesibongo esingasiso sesiNdebeleni ukuthi abakhokhele. Njengomuntu mina wazalela koBulawayo, I've lived basically impilo yami yonke ngikoBulawayo. Into zonke ebezi-affecta uBulawayo, affecta uBulawayo ziyangi-affecta ngoba ngihlala la. So sathi let's define ukuthi umuntu wakoBulawayo ngumuntu onjani. Those are the things that we're facing nje. Then abanye bakuzwisisa, kodwa kule bandla elagijima kakhulu ngakho lokhu.
Hayi, ngikuzwile-ke bhuti. Silokhu sikudaba lunye lokuxoxisana mala ngawe njalo uMeya Mgoni. Nonke bobabili liyaqala kulo msebenzi wezombusazwe, kodwa linqobe laze lathola lezi zikhundla eziqakathekileyo kangaka. Kule ngcwethi ezijiyeneyo ezibona ngani i-experience kwezombusazwe kuyinto eqakathekileyo kakhulu nxa sesixoxisane ngezinye izikhundla emphakathini, ukuba ngumeya is one of them. Ubona ngani ungabi nge-experience ethile kwezombusazwe kuzabe kuyinto ezayenza ukuthi umsebenzi wakho njalo yena uMeya Mgoni ungabi lula?
Masikhangele i-system and the way we are thina njengabontanga. Now we have ama-ideas esibuya lawo. Sincediswa ngabadala abakhona kade bekhona ekhansilini, labo aldermen kade bekhona ekhansilini. Basincedisa ngama-advices ukuthi bafana besebenza so besebenza so. But thina we carry the vision. We are the ones driving the vision because we know when we talk about modernization, when we talk about the new era, when we talk about moving from analog to digital, thina njengabontanga we have the vision and we carry the vision abadala kakhulu ukusimediseni ukuthi ayi kanti ekhansilini lezisebenza so besebenza so bafana sengingathi yalahleka laphana kodwa we are carrying the vision and we are running with the vision.
Ngicela ukuthi ugqibe uhlelo utshele abantu bakobulawayo ukuthi wena kanye lo meya wakho umguni likhangela ukuthi lizakwenzelani izakamisa kobulawayo ikakhulukazi nxa sesikhangela insuku zakho zokuqala eziyi-100.
Alright, into engingayisho ukuqala thina njengama-councillors akobulawayo sesike sayenza i-tour sihamba kuma-waterworks awethu kobulawayo sahambe masihambe besiyemfungwane sihamba ekriteriyeni e-site nxa ukhangela ama-emalentini bale problem yamanzi because ama-levels awamanzi ayesikile kulama-challenges amaningi awamagedi wonke khonokuyana yinto zokuqala esizibone ukuthi kumele sizi-adresse masinya njengoba ubona ukuthi sesile crisis eye-cholera. We don't want ukuthi i-cholera ibuye kobulawayo and one of the ways of preventing indaba ye-cholera ukumeka sure abantu balamanzi indawo zonke zihlanzekile and lamadima yakho lethu.
Ngikuzwile kahle thina she ngilethemba lokuthi labo abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti bekuhle ukuba lawo kuhlelo.
Ngiyabonga.
Nga usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo msekeli kameya kobulawayo umnumzana uThinashe Kambarame ongumuntu ongisakhulayo uleminyaka eyi-32 bafethu. Kwanelo kwalamhla mthwakazo omuhle masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo mina ngithi libe leviki elishukela igama lami nguMike Hobe.
Siyabonga Big Mike singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke esilo Gibbs Dube.
Sithina masiko
wethu.
Sithina masiko. Ongakusenziwe manje.
Lingalithola njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla ke lendlahla ngoba ngilobaba uReverend uRaphael Mthombeni. Kona ngapha ke kwele Melika kuzobuya ke unkosikazi Hlengiwe Sibanda la ikona ngapha ke kwele Melika lezi ke zincwadi zamasiko esintu. Baba Mthombeni siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Dube.
Mama siyakwamukela la kuhlelo.
Dube ba.
Kanise ngawe baba Mthombeni ukuthaya amabhodo kona kuvele kujoni esintwini.
Kungathi livaleli ngathi kaleja yena ngezintini lelo ukuthi ukuthaya amabhodo kodwa ke engkwaziyo ngakho ukuthi intombi iyasuka ingelamvumo iyehlala lejaha ibe sokungathi kuthiwa yikho okuthiwa ngokutshaya amabhodo.
Ehhe, nkosikazi Sibanda unokuthatha njani khonokho?
Ngiyazikelisa lapha nilashuwa ukuthi amabhodo mbone ngani babesitsho ukuthi port imbisa so nxa utshaya amabhodo uvuke ekuseni kuzwakale ngale ngakomthombeni sokulo muntu ophekayo engaziwanga ukuthi ufike njani mbona ingani kulapho kwavela khona waphonga uthutsha nje wakhanyisa ubhizi embizeni uvela ngaphi ufike njani lapha yikho lami engikubona ngakude hayi ngumuntu owayengela mvumo yokuthi engatshatiswanga umuntu ovuke ngikhona.
Baba Mthombeni kuvele kujayeleke kanganani khonokho esintwini?
Kuyenzeka ukuthi abantwana bayengane ikakhulu ijaha nxa seliyitshiseka kakhulu lingabe samelela ukuthi lihambe indlela uhambo lonke liyephutsha bese lihamba liyetshontsha intombi khona ngale bese libuya layo ngapha ngekhaya kwesinye isikhathi lalifike-ke ligcine lapho endlini yalo libe lilokhu elifuna ukuyadlela khona ngale ngendlini baze bananzelela kati wadlela khona ngale ngalezi nsuku kulane bese befica ukuthi hawu kulo muntu lapha endlini. Ikuyengana kwabantwana bengahambanga ngendlela eqondileyo ehamba kube le dombo kuthunywa abantu kuze kuyefika esigabeni sokuthi bathathane batshane.
Nkosikazi Sibanda nxa sokubonakeleke ukuthi ujaha lowo nangubaba Mthombeni uyakhuluma ukuthi usedlela khona ngale ndlini yakhe ngasaphuma umi nxa setholakeleke untombi zitholwa ngabazali kwenziwani kuyiwa phambileni?
Mbona ingani kuyabe kusiya ngemizi ngemizi ukuthi nangumamloji usekhanya esekobanda kungela mvumo abadala abanye babehamba besiyakhuluma ukuthi kanti umntanethu sekuhamba njani ekhanya esebhizi emzini wenu but njengoba ethile ubhuti Mthombeni ukuthi kuyabe kuvele kuyikuganga ukuthi kuhamba njani kusuka lapho sekusiya ngemizi yabantu ukuthi abazali bazonto kunganani ngomntanabo lo sesiya tholakala emzini womunye umuntu khona ungela mvumo.
Kuyandise dadethu ukuthi enxanye ukuthi laba abakojaha bathuma umuntu le ukuthi ha dingelani ngapha.
Mhm. Kodwa induku ziyabe zivele sezifakwe esikweni lapha.
Singakumuka kwezinye indawo.
Hawu, lapho kuyabe sekulungile ke lapho ngoba nxa umfana efohlile siyabe simlindele sibi.
Ehhe. Sayizwa nje indaba yethu kathi ngani sitshisa-tshisa kodwa isikhathi sesiliwe ngumangoye. Akuvale khonapho-ke nkosikazi Sibanda, utsho lokuthi-ke pho-ke bolaba babalekisa amantombazana kumele babambe njani into zomtshato.
Mboni ngani kufanele ukuthi nxa senze izinto sizenze ngemfanelo kanti uzukufohlisa umntana abantu endaweni yokuthi uyocela ngemfanelo uyakwehluleke njani. Asifundeni njengabantu besintwini ukuthi uhambe uyecela kuhle umntwana ebantwini. Kulokuthi kugcine kuzondelene umntana abantu angonakala kumbe kungonakala okunye sekusiba luhlupho. So engingakutsho mna ukuthi hayi ebantwaneni bethu abasakhulayo hambani kuyocela kuhle ebazalini abantwana kulungiswe kuhle kuthandane kuhle.
Iye kutshipile kuyathunywa idombo lihambe liyecela kube kuhle kube njiyana. Nxa kufika idombo liyahlonitshwa ngapha komakoti. Liyahlonitshwa lilalelwe lincediswe ukuze umntwana aphume la ayekwendeni.
Lo-ke ngubaba uRafael Mthombeni, yena ungumfundisi khona ngale-ke eTexas. Bengikhuluma njalo-ke lo mama uHlengi weSibanda khona ngale-ke eNew Mexico. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Sigcina masiko. Owangusenziwe manje. Sigcina masiko.
Sibongeke ijahe elidala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo lababukeli labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngiphethe indaba esithola encwadini kaIsaya 43, amavesi nje amabili, uverse 2 lo 3. Labo ufundeka khona kanje. Labo udabula emanzini, mina nginawe. Nasemifuleni ayikukhukhula. Labo hamba emlilweni awuyikusha, elangabe aliyikushisa. Ngokuba nguJehova uNkulunkulu wakho ongcwele ka-Israyeli umsindisi wakho, ngiyanika iGibhithe libe yihlawulo lakho, iKhushe neSheba esikhundleni sakho. Ngamazwi la abhalwa umprofeti uIsaya, abafundi beBhayibheli bakwazi ukubana umprofeti uIsaya wangomunye wamadoda ayebhala amazwi athinta inhliziyo zabantwana baka-Israyeli ngaleyo mnyazi. Kodwa-ke amazwi akhe wona lawo asendulo aloko eqinisekile nanamhlanje. Ilizwi leli esilibalileyo namhlanje lithi uNkulunkulu ulathi lanxa sidabula phakathi kwemfula egcweleyo ethwele izikhukhula, singena phakathi kwemililo eshisayo asoze sitshe ngobana uNkulunkulu ulathi. Siyazi ukubana empilweni yomuntu ngamunye ngamunye zikhona izikhathi lapha umuntu ezokhona impilo yakhe icwila igalula phakathi kobunzima bomhlaba lesiphila kuwo. UNkulunkulu kazange athi ukuthi nxa siphila lapha emhlabeni lanxa ezasiza asoze sihlangane lakho khona lokho. UNkulunkulu uthi yena lizahamba lihlangane lemfula emikhulu, lihlangane lamalangabi amakhulu, kodwa okusalayo ukuthi ngilani, ngizalilondoloza ngiligcine. Ikakhulu elizweni lakile Zimbabwe kulezi nsuku kunengi esikubonayo okuxaka impilo zabantu. Izikolo zivuliwe, abantwana abanye kabayanga ezikolweni ngobana kula mali yokubhadala isifo. Imisebenzi iyaphela, izinto ziyakhwela, imikhuhlane ibhahile njakulezi nsuku. Ungathalaza ngapha langapha abantu ngamunye ngamunye, njengezimuli, njengomphakathi, njengelizwe lonke, basezinkingeni ezimangalisayo. UNkulunkulu abe sesithi ungazihluphi, yenza ozakwenza, kodwa ngilawe, kangisoze ngikutshiye uwedwa. Ngobana
ungacitha umthombo wokholo bomthombo wethemba uyabe ungasela mpilo oyikhangeleyo yikho sibona imizi idilika idiliza ukuthi abantu babengasela themba abanye bagcina bezibophela ngobana babengasaboni ukuthi kanti impilo injani kodwa bakholwayo ilizwi lithi ngilani konke lokhu unkulunkulu wavele wakubona ukubana ngesikhathi esithize umuntu ophila emhlabeni uzangena ebunzimeni kodwa lobo bunzima asoze kubagabhele abakholwayo ilizwi engilithanda yileli elithi uthi ekugcineni ngiza kunika igibhithe libe yinhlawulo yakho okungayi ukuthi kuyaba ngumvuzo wakho ukukhangela emuva unkulunkulu esekusindisile akunike mhlawumbe akufake labo akade bekuhlupha abafake esandleni sakho ngoba igibhithe layizolo lalihlaziwa ngokugqilaza abantu labafaro ababongontamo lukhuni kodwa-ke ekugcineni uthi unkulunkulu nxa sengikwenyule kulobo bunzima uzababona bonabo akade bekuhlupha bekuhlukumeza bekuhlukuluza ngizaba kunika bona esandleni sakho mhlawumbe baze babone ukubana ngingunkulunkulu bazalwana abathandekayo akula bunzima obehlula unkulunkulu ithemba lalingapheli ebantwini
kuyiphethe mfundisi
sikhulekele baba thixo ingcwele sibonga isipho sempilo osinike sona siyazi ubana leyo mpilo kwesinye isikhathi iyasihlukumeza kwesinye isikhathi silahlekelwa lithemba kwesinye isikhathi sigcwala inzondo ngalokho esikubona kusenzakala iinhliziyo zethu zigcwalelane ngokuswela impendulo ezintweni ezisihlakayo kodwa-ke thixo amolungileyo kasivumelane lo Isaya kuleli lizwi uthi izikhathi zonke uhlale lathi kusukela manje zobona phakathi amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga lami nkomo ngisile unkulunkulu abe lathi sonke abakholwayo abangakholwayo
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi ithandeko zintimkandla sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi kwezemidlalo iqembu leDynamos lilakho ukugunyulwa kusigaba sePremier Soccer League lonyaka nanku liqhubekela itshona phansi namuhla ngemva kokunqotshwa iHarare City nge-1-0. Ichapungu yona inqobe ibe ngutshikilobhanqa leNicrod 1-1. Black Rhinos ibhaxabule iMtare City nge-7-0. Triangle United 1, Bulawayo Chiefs 0. Kodana ase wisile qibake uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wekholera selifike kumachumi amathathu. Izisebenzi zakoHarton Slice zitshengisele koBulawayo namuhla. Kwanele Mthwakazi olimbalelisayo ngentungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.